abamela izihambi labo bathi ukukhwezwa kwalomthelo kuzakwenza ukuhamba elizweni kube nzima ngesikhathi sekhefu lamaqhawe, njalo kuvele kuzalandelwa ukukhwezwa kwentengo yempahla lento yonke elizweni. Ukukhwezwa komthelo omgwaqo otheliswa abatshayela izimota sikhathi sonke bengena loba bephuma isabelo sinye ngasinye wethulwe ngumphathi intambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula umbiko wendleko zikahulumende owe-midterm fiscal policy. Umthelo wemota ezincane usuke kumadola amabili usiya kumadola alithumi ukuthi wamakhombi athwala abantu okade ungamadola amathathu ukhweze waya kwalithumi lanhlanu, ukuthi wamabhasi okade ungamadola amahlanu ukhweze waya kwangamathumi amabili. Isikhulumeli senhlanganiso yemela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS esigabeni seMatabeleland umnumzana Norbert Mafu uthi lokhu kuzangezela indleko zabanini bamabhasi abazabanjwa amandla ukudlulisela leyo ndleko kuzihambi.
Kusiphambanisile sibi kakhulu besingakukhangelelani. Ngakho-ke kuzafumana ukuthi ukuchela kwama-projects kuyabambezela kuntengo yezihambi ngoba abanikazi bamabhasi bazakhweza intengo leyo.
UMafu uxwayise uhulumende ukuthi akhulumisane nenhlangothi zonke eziphathele kumsebenzi ayabe cabange ukuthi akhweze imithelo. Ukukhwezwa komthelo wentuba zama-toll-get kuzahle kubambe ngamandla abamabhasi ukuthi labo bakhweze inhlawulo zokugada, ikakhulu ngesikhathi sikhangele ikhefu lokukhumbula amaqhawe ele-Heroes Day ngempelaviki ezayo. Amabhasi asuka eHarare elubhekise koBulawayo namhlanje abebiza inhlawulo yokugada engamadola alikhulu lamathumi amathathu i-130 isuka kumadola angamathumi ayisishiyagalombili i-$80. Unkosikazi Sikhangele Tshuma uthi linhlawulo izakwenza ukuhamba ngesikhathi sekhefu kube nzima.
Uhamba it's going to be a disaster. Vele kuzaba i-disaster. Khangela indawo zangkhona sezikhwelile lapho sengifuna ukuya ngikhaya, ngifuna ukuya uyafika nje endlini nami-ke ngibabulise, but how can I say hi? Indaba zamabhasi angkhona sezikhwelile.
Kunjalo nje izihambi zasemadolobheni lazo zikhathele ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuthi inhlawulo yokugada amakhombi nayo iqonge. Kodwa uhulumende usethembise ukuthi uza kwengezela amabhasi enkampani yeZupco wona azathwala uZulu ngentengo ephansi. Umnumzana Leopold Mnende uthe uhulumende kufanele angezelele amabhasi eZupco kuzo zonke indawo ikakhulu ngesikhathi sekhefu elizayo.
Thina sikhala ngokuthi ama-commercial thina endaweni lapho esihlala khona singabona izimpho kawani amazimpho lawasizakuthiwa akulamazimpho amatsha abuyile kodwa siwabona.
Uhulumende uphakathi kohlelo lokuletha amabhasi afika amakhulu amathathu azathala uZulu emadolobheni kanye nasemaphandleni njengendlela yokuvikela uZulu kunhlawulo eziphezulu. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi angamathumi amane lasikhombisa. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.